Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi ni mshaka 7 kuzvandle la 2021 nguntunga milinku mo enda benize kuseni la mshanche
inani loku likwela lisiya phezulu kalini mbona aniso kudingakala ukuthi kwenza kalezinye izinto ezinengi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kungaqhubekeli phambili.
Kufe abantu abalichumi lantathu nge-COVID-19 kuleli izolo, kwathi abedlula amakhulu ayisithupha bafunyanwa belomkhuhlane lo.
Ngiyangakhuluma naye namhlanje ekuseni ngimbuza ukubana uvuke kanjani, kukhanya hayi ungathi umkhuhlane lokhu kusamphathile, lokhu engezwa kahle, so kusho ukuthi lokhu eku-bed rest quarantinile.
Unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esaphatheke kabi ngomkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ipolisa elitshaye usana eHarare lizajeziswa kabuhlungu, kodwa uthi lolu sana alufanga luyaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abalichumi lantathu 13 nge-COVID-19 kuleli izolo, kwathi abedlula amakhulu ayisithupha 610 bafunyanwa belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo selokhu wafikayo eZimbabwe laya kumakhulu aphezu kwamane 431. Asebefunyene belawo bona bakhuphuke baya kunkulungwane phose ezingamachumi amabili 17,804. Phakathi kwababhubhe izolo abayisithupha ngabeManicaland, kulabathathu beMashonaland West, ababili beMathebeleland North, oyedwa weMashonaland Central lomunye njalo oweMashonaland East. Ukumemetheka komkhuhlane lo ngamandla kulesisuku kubangele ukuthi uhulumende avale ilizwe okwenyanga. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kumizamo yokwehlisa umthelela we-coronavirus kuZulu, iZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Spanda.
Kuyasabisa kakhulu inani lelo esesilibona selikhona. Ukumemetheka kwalomkhuhlane ungena ebantwini njalo labantu asebebhubha kuyasabisa kakhulu nxa sicabanga ukuthi vele thina asilazi izibhedlela njalo kulezinto eziningi esisilela kizo. Lokhu sokutshengisela ukuthi nxa sikhangela ngamaviki langamaviki inani lokhu likhwela lisiya phezulu kalini. Mbona ngani sokudingakala ukuthi kwenza kalezinye izinto eziningi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kungaqhubekeli phambili.
Ngaphandle kokuvala ilizwe, kukhona yini mhlawumbe okunye okungenziwa nguhulumende ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane lo? Kungaba mhlawumbe ezibhedlela njalo abantu labo kumele benzeni?
Loba uhulumende ethe kungasahamba abantu bahlala ezindlini, into eqakathekileyo ukuthi lapho ezitolo abantu abathenga khona, lapho abantu abamelela khona amabhasi uzuphuko, mbona ngani lokhu kufanana? Kuthi ukuthi uzuphuko angazi kumbela kathesi lokhu befefeza imithi, bayafaka abantu bengagcwali, konke khona kuyana kusalandelwa. Yindawo lapho abantu abathola khona imikhuhlane. Njalo siyananzelela ukuthi singabona abantu abade beseboda e-Bite Bridge, abantu abangenayo labaphumayo kuthi ukuthi labaxotshwayo bebiselwa ngaphutha belana emakhaya lamabhasi angena labo singakhangela ukuthi khonokhu izinto ezithwala lomkhuhlane ziwufefeza ungena ezindaweni eziningi kuyadingakala ukuthi kubeke le ndlela ukuthi i-transport abantu abayisebenzisayo ukukhangelisisa ukuthi iyabe igezisiwe labantu balamamaski njalo kunanzelela ukuthi kuma-supermarkets ngapha yikho lokhu kugcwala khona abantu beminyana enye into eqakathekileyo ukuthi laba abasebenza ezibhedlela laba abancedisa abasebenza labantu bancedise ukuthi bebe lama-PPEs ukwenzela ukuthi labo bengakwanisi ukuthi begcine bethola le mkhuhlane njalo izibhedlela zethu kuyadingakala ukuthi kuqalise ukukhangela ukuthi imibhedi ibamningi kuqalise ukukhangela ukuthi kuyini okuyabe kudingakala nabantu begula i-Thorn Kloof lalezi zibhedlela ezikhona ikakhulu lapha kobulawayo ezintutshwana eHarare njengoba sibona ukuthi abanye abantu sebeze behanjiswa phandle emarondi kutshengisela ukuthi izakhiwo esilazo zintutshwane kuyamele kucatshangwe njalo ukuthi singaziqhelisa njani ikanti njalo siyakhuthaza abamabandla ukuthi beqhubekele phambili bethandazela ukuthi uNkulunkulu asize lo mkhuhlane uhambe
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Wayengumkhokeli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uvikwa elokhu ephethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Ukhuphe ubikwa ethole umkhuhlane lo emhlanganweni wokukhetha umkhokheli webandla lakhe omutsha o-Extraordinary Congress oqhutshelwe eHarare ekupheleni kwenyanga esanda kwedlula. UMakhuphe wasise uZulu ngokuhlaselwa kwakhe ngomkhuhlane lo ngeviki edluleyo wacela abantu ukuthi bamkhulekele. Kuminyaka embalwa edluleyo usinde kumfukuzane yevele i-breast cancer. UChris Gande we-Studio 7 uxoxele siphathamandla se-MDCT umnumzana Dan Moyo.
Ngiyangakhuluma naye namhlanje ekuseni ngimbuza ukubana uvuke kanjani kukhanya hayi ungathi umkhuhlane lokhu kusamphathile lokhu engizwa kahle so kusho ukuthi lokhu eku-bed rest quarantinile uma kusenzakala izinto ezifana lalezi kuqakathekile ukuthi isizwe seZimbabwe isinakelele kakhulu umkhuhlane lo igciwane leli le-coronavirus ngoba likhona ngempela and liyamosha njalo futhi liyabulala and alikhethi ukuthi ungubani whether umuntu olemali ongelamali omdala omncane igciwane leli likhona so sithi abantu bakithi mabananzelele kakhulu bageze izandla basanitize bagqoke amamaski basocial distance ba-avoid ama-crowds ngoba siyabona ukuthi udokotela Khuphe walithola kuyo leyana i-extraordinary congress yayenzakala December 27 Sheraton Hotel ngoba kwakungela social distancing laphana and abantu babe baningi nje kwakulokushawuda lokumemeza lokucula lezinto ezinjalo ezenza ukuthi igciwane leli li-spread
uthini yena uMakhuphe ngokuya emthethwandaba kumbe ukuphikisa impumela yokhetho lwe-Congress elokhu esahamba yini kumbe uzamukela isikhundla sokuba ngumsekeli kaMnumzana Muonzori
Udokotela Khuphe akakakhulume emphakathini ukuthi uzokwenzani ngodaba lwe-Extraordinary Congress lama-results akhona njengoba ngichilo ekuqaleni ukuthi uphathekile ngegciwane le-COVID akakwanisi njengamanje ukuthi a-addresse izinto lezi usabhekane lokuthi alwisane legciwane leli ngoba I think impilo yakhe iqakathekile kakhulu ukudlula konke okunye lokhu kodwa okubalulekileyo kumele ukuthi singabantu sikunakelele ukuthi i-Congress lana yaba lama-complaints amaningi ngendlela eyenziwa ngakhona ngendaba ze-voters roll ukuthi voters roll eyasetshenziswa laphana akusiyona abavumelana nayo njalo futhi sabona lo daba lodlame kakhulu olwenzakalayo endisabona futhi lokuthi kukhona abanye abangasoma delegates abavotayo ngelanga lona leliyana mhla ka 27 December. So konke lokhu izinto iparty yethu engavumelani lazo, and I think makuwukuthi singama democracy enqotho, makuwukuthi sisirious ngokuthi sibe le party engela corruption, sibe le party elandela iconstitution yayo. Kubalulekile ukuthi izinto ezifana lalezo zingavunyelwe njengempela izinto okumele zilungiswe.
Umnumzana Dan Moyo ngowebandla le MDCT. Inhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust ithi ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwenza izakhamizi zehluleke ukufinyelela inhlelo ezibalulekileyo ezifana lezibhedlela kanye lenkamba zamapolisa lapho okutholakala khona na incwadi ezivumela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi lesi se-lockdown. Ithi iziqondiso ezifakwe nguhulumende kumele zihambelane lempilo yezakhamizi zemaphandleni. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Sibona kuncindezela kakhulu abantu abasemakhaya ngokubana u-officer in charge utholakala e-center asithi kumbe kuselupane uyabe tholakala elupane center. Abantu abasemakhaya emaphandleni bazakwenelisa njani ukuthi bayebhalisa lezo ncwadi? Abantu bemakhaya bazoswela i-transport yokuya ezibhedlela, bazaswela i-transport yokuthi bathi access amanye ama-essential services ayabe adingeka. Sinanzelele last time omama abaningi bebelethele emakhaya kusiba lobunzima obukhulu ngenxa yokuthi umuntu uyabe seswele i-transport yokuya ezibhedlela. Izibhedlela emakhaya zikhathana labantu. Uyafica ukuthi umuntu kumele ehambe more than 50 kilometers to access isibhedlela eseduze. Abantu abalakudla kumele behambe imango emide ukuthi bayethola lokho kudla.
Emaphandleni abantu bayazisebenza, baphila ngokuvuka ekuseni, umuntu esiyazisebenza kumbe iyasebenza emasimini kumbe iyasebenzela abanye abantu. So konke khona lokho nxa sokuthiwa kumele umuntu engabonakali ehamba ethone endlini, bekudingeka ukuthi uhulumende laye abe lesandla ekuboneni ukuthi impilo zabantu kazilimali kabanzi. Lanxa nje kumele zitshintshe ngokuthi abone ukuthi abantu asebekhulile bayatholiswa ukudla izigoga.
Kodwa bona abantu bayabonakala belandela yini isiqondiso, bayagqoka yini ama-masks?
Nxa sikhangele ukuswelakala kwemfundiso ku-affecta kakhulu abantu bamakhaya abangela access to both i-electronic and print media. Abala ma-radio, abala ma-newspaper ukuthi bebale bazi ukuthi lolu bhubhane soluhlasele kangakanani, ukuthi lumkhuhlane usuyingozi engakanani.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi usana obelubikwa lobhubhe ngemva kokutshaywa lipolisa eHarare luyaphila. Kumbiko awethu leizolo uNyathi uthe ukuxabana konina osana lolu lepolisa okuvele kuvideo esenkundleni zokuxhumana kuqale ngemva kokuba ipolisa litshaye ifastela lekhombi lafa kwathi izicucu zefastela leliza sezitshaya owesifazana lolo sana lwakhe. Kodwa uthi bahanjiswe esibhedlela batholakala bengalimalanga. Umnumzana Nyathi uthi ukutshaywa kwamafastela amakhombi okwenziwa ngamapolisa njalo osokubhahile kulezi nsuku yinto abayisolayo kakhulu. Uthe ipolisa leli lizajeziswa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi amakhansila kobulawayo akhala ngokuthi ukwehluleka kukamasipala ukubutha izibi kulakho ukubangela imikhuhlane yengcekeza kuleli dolobho. Inkundla yeZim Live yona ithi umkhakha wegciwane leCOVID-19 otholakale kwele South Africa ungaba usukhona laseZimbabwe. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 ngekuseni enhle ngizehlisa ngizithoba usizwe sikamthokazi omuhle. Ngibonga uNkulunkulu osigcinile siphile singene eminyakeni omuhle o-21 singabaphileyo noma nje ziningi izigigaba ezenzekalayo kulo mhlaba wakithi esiphila kiwo. Kodwa asibongeni kunokukhona bahlobo bami, ngilibingelela lonke basakazi bami abahle khona ngapho esigodweni sase-America. Sibongele izwe lase-America lisigcinile lina elisinika iy'ndaba ezisithandayo futhi esizithandayo ezisinika ezilohlonze ezisitshela ukuthi kwenzakalani ekhaya, ngoba ngaphandle kwenu sizohlala sisemnyameni sizimpuputhe. Mina ke ngijahala laphana eSholosho esigabeni saseNanda komayeza. Ke injongo yami ikuthi lami ke ngikhalime ngaloko kwenzeka ekhaya ngesimo sakithi isihlobo sami. Kudalekela mbona upresident othi ma isimo sinje thathe ilivi abantwana bashiya lobani bashiya ekangene elinje. Khona manje siyinhlekisi sigcwele emabhoda kuhlekiswa ngathi siyabanjwa siyenziwa kulokhu nalokhu ngenxa yakhe nalona umuntu. Sihlobo zami basithasazi umuntu wasempumalanga ngazi zaphephela ngabandebela kithi kunzima sihlobo zami. Asikhulekeni impela sibambaneni phumeni kulabana abantu kade sinyazwa abanye bajabula ukuthi yeye mhlamisa uyachiya uzachiya abantu egangeni. Amashona vele akasisangaphi thina sihlobo zami akasisangaphi. Khona manje makhubhe nangu naye sibe emnyangisile amandebele vele akhe phume emashoneni mani. Khona manje akulabo ngcono ngizomunye laye sithi kungcono iphathi kamakhubhe likamonzora iyaphambili noma makhubhe sesemuva. Ungawujabula umuntu avule iphathi bembuyisele emva bemkristu. Hayi hayi uNkulunkulu akangenele mani. Yingizehlala ngikhuluma kuphela ngithi lizwe lona vele lifunqanyelwa phakathi. Ngaphandle kwalokho vele mandebele sizohlala sikhala siyinhlekisa umhlaba wonke jikelele. Khona manje ngibonela sebefana abanye baboshiwe bagcwele egangeni bese ngikhalima nakula abantu abafake izinto ezibuhlungu kanje emagrupini.
Salibonani bingelele kustudio 7. Hayi kwanjabulisa mangabe abantu bonke besaphilile kule COVID bantu bakithi. Amiyathi asiziphatheni bantu bakithi, siqhubekeke siziphathe. Le COVID iyabulala ngoba liyabona nje ukuthi sizwe siyaphela. Uma singalandela nje wona esikutshelwayo ngoba yikho kodwa esikuthembelileyo ukuthi kungasisiza abantu bakithi, maybe singaphili bazoba lenhlanhla besurvive impela. Hayi walandela umthetho ungasurvive khona ngoziphathe ungasurvive kwele COVID. Hheyi khulele kubuhlungu kuphela ukuthi kambe shiwa izikolo kogcina kwenzakaleni ngazo mpela. Kunje mpela abantwana abakhwalifana ukuthi bezikolo le mali yabazali bebhadale phela lo nyaka uzaba nzima kakhulu. Abazali abasuke bekwazi ukubhadala izikolo ugovernment kumele impela bebekezele abazali kakhulu. Ungade uzoxosha abantwana besikolo ukuthi abhadalake school fees bebona la ugovernment uzaba nje. Ngoba lesi simo besisabheda kakhulu umnyaka nje abantu baphuma ku-Christmas ngama-lockdown. Baphume ku-lockdown bengena ku-Christmas, baphume ku-Christmas bengena ku-lockdown. Hayi kunzima abazali. Kunzima impela ukuthi nalama government akhona. Okungakho ukuthi ngabe impela i-government ilungu ama government lesikhathi sekhona ngabe la COVID isohla ama government right sala salwisa la se government right manje mawa lwisa le COVID 19 ngapu under zalo PF aya kulandeka lokhu isibabwe impela iqinisini sabadinga abaholi impela abaqotho ama party impela aqotho ngoba siyathola ukuthi labo MDC alliance but uyabona MDC alliance labo sizibalweni igama labo MDC tiya kucacile ngoba sina ikhethweni igama labo la pass so manje basabalwa ukuthi bona vele ba under MDC so kuyafana ukuthi basingayikhethweni vele vele kuyahalusa kulandele izindlu abe impela abantu sathi 2023 belungisile indaba lobe phumele phakeni igama abantu baba support igama ba support ima ideas akho so mawele ube yalela labe gameni igama leya 2023 balisose ba voting futhi yasila maphatha aqondileyo yavula roba abantu isathi sila maphatha aqondileyo ngawothe alisa lo PF akula phathi bondlela bekana uma khuphe labachayo ngeze impama khona la kulandele enziweyo so yathi achana impama beyabaholi into eyangizanga avele nje akemkhalele uma khuphe udala simtshela u studio sokuthi phuma lapho ubizwe yalela so ikade ulindile vele enye le into wayisebenza yayiholela ngithi wakithi impela kodwa hayi senzile imsebenzi kakhala phela umenziwe kodwa kwemdisi yalanza kula lutho kulo robo
njani kustudio 7 nelami igama u-Adolf Shaba siyabonga ngenhlelo zenu elisipha zona sibonga nomsebenzi omuhle elisenzela wona ngoba istudio 7 singomunye womsakazo emikhulu emhlabeni ngoba ilandelwa ngabazimbabwe nasendaweni ezihlukeneyo zomhlaba mina lapha ngithanda ukukhuluma ngale ndoda engizwa iposter ithi uNgonjola ngosi incharge ku-MDC Alliance kathi lo muntu uzibhema ngesaka uzibhema ngebhrugwe uzibhema ngomkhono wejesu ngizibhema ngani angazi ngoba uzothi MDC uNgonjola uNgonjola wangena ku-MDC Alliance efuna ukuba ngu-Secretary General wadliwa okomishi wonke lawa ngoba i-MDC Alliance ne-MDC team ngamaphathi amabili ahlukene i-MDC Alliance izenzela i-Congress yayo yayenza izinto zayo ezehlukeneyo ngoba lokhu akukhulumayo yikho le nto ayikhulumayo angazi ukuthi yena into asitshela yona yini noma bezama ukubezasiza bezama ukusizwa izanu PF uzama ukudestroy MDC Alliance abake bazobalunge come election sibone ukuthi bazadobha ini ngababona bedobha i-0.2% babesebenze kakhulu ngoba vele ngabathengisa kulale lapho abazovotelwa khona ngithi uNgonjola kiwa ngeke azavotele sizobabhuqa lezanu PF yabo nzawo zonke into nje abangaqina kuyo inkuriga ikhona lokho abahlala bekwenza amasela lapha
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe eMalawi selethu leziqondiso eziphoqa izizalwane zalo eziyabe zisanda kufika elizweni zivela kwele South Africa ukuthi zihlale endaweni engafinyelelwa ngabanye iquarantine ukuze ziqale zihlolwe umgaga weCOVID-19 omutsha oqhamuke kwele South Africa undlakela olwenzakale emazweni afana leMali iNigeria, Central African Republic kusikhatshana isanda kwedlula lubulalise amakhulu lamakhulu abantu sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika abasekeli bakamongameli Donald Trump bavuke ubhova izolo babangela udlakela edalele ephalamende eleCongress njalo bamisa ukwamukelwa ngokusemthethweni kwempumela yokhetho lukamongameli yileli dale. Abasekeli bakaTrump laba abafika kumakhulu bakhulele amapolisa babulala amafastela ephalamende bangena phakathi besithi kabafuni idaleleli lamukele ukukhethwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden ngoba besithi uTrump waqilibezelwa. Lokhu kubangele ukuthi amalunga esenethi akhutshe buthumuthumu kuleli tale ayacatshiswa endaweni evikelekileyo. Isehlakalo lesi senzakale ngemva kokuba uTrump etshele abantu laba ukuthi kumele bavikele umbuso wakhe ngoba entshontshelwe ukhetho. Abantu abanengi abagoqela abebandla lamademokrasi lelama-Republicans kanye lomsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence basisolile kakhulu isehlakalo lesi. Amapolisa aphatha izehlakalo ezinje aze abuya sokwedlule amahola athize achitha abantu laba. Kulo esifazana odutshulwe ngamapolisa wafa. Amalunga esenethi abuye athi gwaqa njalo ebusuku aqhubeka ngohlelo lokwamukela impumela yokhetho. Idale lesenethi lona selikhokhelwa libandla lamademokrasi ngemva kokuba amalunga aleli bandla amabili enqobe amasenetha ebandla likaTrump elama-Republicans kukhetho olwenziwe kuthange. UBiden uzafungiswa aqale umsebenzi mhlaka-20 kulinyanga. Sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Lokho esikubonileyo babunkomo lokana lihlazo elidluleleyo okuyinto engithemba ukuthi abanye abantu abanengi bayaqala ukuyibona ukuthi ilizwe elifana leMelika ilizwe elaziwa ngokuthi lipractice idemocracy kodwa kube lilizwe eselitshengisela impawu ezifana nalezi esizibonayo. Njalo okunye ukhona okukhulu kakhulu babunkomo ukuthi singakhohlwa ukuthi njengoba sibona ukuxokozela ukunje kulezinto okuthiwa ngama security briefings afanele ukuthi ngabe kuthiwa umongameli uyawatshelwa okuyizinto esazi mhlawumbe ukuthi iMelika ililizwe elilokuthi lilokuhlaselwa esikhathini esiningi izinto ezifana le-terrorism. Sekuthiye ilizwe leMelika lisegcekeni kakhulu ngoba kathesi ngokuthi abantu bakhangile kakhulu ezintweni ezikhangana lokhetho. Sekusehlule ukuthi ezinye izinto bazikhonsiste noma ezinye izinto bazinazelele kungela khophe. Kodwa-ke kathesi nxa sekunje sekuthiya abantu beMelika besengozini okuyinto eyenziwa nguDonald Trump angayinazeleliyo njalo esingaziyo ukuthi ama-advisors yakhe abamtsheli yini iqiniso ukuthi iloba noma engaze azame ukuthi ayenze njani noma angaze azame ukuthi athina delay wonke ama-tactics noma engenze njani. Kodwa-ke engibona ingathi imphumela seyakhuluma seyavela egcekeni ukuthi iloba uyathanda noma akathandi. Kodwa-ke uJoe Biden kuseyafika lolo suku uzagcotshwa abe ngumongameli welizwe leMelika okuyinto ofana ukuthi uTrump nje avumele idemokrasi avumele abantu beMelika baqhubekele phambili ngempilo zabo angafaki abantu beMelika engozini ngoba siyazi ukuthi nxa kunje inhlekelele esezingenzeka kakhulu laphana ikakhulukazi izinto ezingenziwa ngamalwa icasha i-terrorism phose nxa ingatsho kungabe yinto esingenzeka engathiya sekule damage enkulu kakhulu ukwedlula idamage lesiyibona isenziwa ngama-elections.
Bayasola abanye bathi ngesikhathi isokutshengisela kwabansundu ese-Black Lives Matter abantu batshaywa ngamapolisa bahlukuluzwa kakhulu kodwa izolo abasekeli bakaTrump bangenile ephalamenti bazenzela santando. Ungathini ngalokho?
Kusobala babunkomo ukuthi inketha betshabe yinto mhlawumbe engaze engathi likhadi elihlezi lisesikhwameni sikaDonald Trump ukuthi kutshengisela sobala ukuthi zikhona izinto abaziqakathekisayo zikhona njalo ezinye izinto abangazishaya indiva. Kuyabonisa kathesi ukuthi ngenxa yobungozi obukade bukhona kuma-senators njengoba sisazi njalo ukuthi e-America iningi labantu bathwele imbhobho bayavunyelwa ukuthenga nje imbhobho ingathi umuntu uthenga isinkwa bekufaka ama-senators engozini enkulu kakhulu ukuthi sekungalinyazwa omunye umuntu sekungabulawa omunye umuntu kodwa abazange bayitshaya indiva ukuthi bazame ukuthi babekhona amapolisa babe bezovimba labo abantu bakaTrump ukuthi bengangeni. Kungenxa kutshengisela sobala ukuthi laba abantu bayisekela into leyenziwa nguTrump iloba nje bethuli bengakhulumi kodwa-ke bayamsekela uTrump ngendlela eziphansi.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abedlula amakhulu ayisithupha bafunyanwa belomkhuhlane lo. Owayengumkhokeli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esaphatheke kabi ngomkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi uthi ipolisa elitshaye usana eHarare lizajeziswa, kodwa uthi lolu sana alufanga luyaphila. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.